Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 Ngcwabakazi 2023 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, obe ngumkhokeli weqembu lerumba elensimbi zezwane uElvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguma Eli, ungcwatshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho. Abebandla eliphikisa LCCC bathi amalungiselelo abo okhetho aqhubekela phambili ngalimpela sodu, bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Izakhamizi zemaphandleni ezantsi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Zonke obe ngumkhokeli weqembu lerumba eleyinsimbi zezwane uElvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguma Eli, ungcwatshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho esigabeni seMathebeleland North. Uma Eli uphelekezelwe zinkulungwane ezilenkulungwane zabantu ezigoqela abaculi abebutho abonake abatshaye umbhobho wokumphelekezela i-21 gun salute ngemva kokuphiwa kwakhe inhlonipho yeqhawe lesigaba i-Liberation Hero ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uma Eli ubhebhele engozini yemota yomgwaqo osuka eVictoria Falls usiya koBulawayo ngomgqibelo wedluleyo, ndawonye lomunye wakhe obetshaya ingungu uThembi Nkosi Mpofu, obesaziwa njalo ngokuthi nguMaviri. Umpofu uzabekwa kusasa koBulawayo, njalo laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba. Sizaxoxa labaculi ngokutshona kwababili laba emaphethelweni ohlelo lwethu kuhlelo abaculi bethu. Izakhamizi zemaphandleni ezantsi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Iningi lithi lifisa ukhetho lubuye ludlule ukuze libuyele empilweni yansuku zonke. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi lalezi zakhamizi lithi umangoyisela leziko kulezi nsuku ngoba uncedo lokudla oluvela kuhulumende lumisiwe kulezi nsuku zokhetho. Ngalokho umnumzana Gabriel Lupondo oyisakhamuzi semawana eKwanda South uthi nengi selifisa ukuthi ngabe ukhetho luphanga ludlule.
Kathesi njengoba i-social welfare ingasekho bayakhala abantu bakhala bathi ama-elections akwanda usephuzisa ukuthi bake bathole ukudla. Ukudla nje kuphela akula kudla abantu ababuya lapho. Ngiyazibonela nje nalodwa khonapho. Kodwa hhayi zomusazwe lapha emawani hhayi sindawonye siyabe sihlekana nje ukuthi lokhu lalokhu hhayi emawani bekungekho konke lokhu okuhluphayo lokho.
La mazwi agcizelelwe ngunkosikazi Siphathiswe Nkala oyisakhamuzi seMatshetsheni kwaNorth othi laye bahlaselwe yindlala.
Ngiyakususiya kupheleni kunje isimo sendlala sesithanda ukuba sinzima sibili ngoba abantu ababekudobhile emasimini bekukulutshwane njalo sokuphelile sokudinge ukuthi abantu ngaye bayancediswa abantu sebephila ngokuthenga impuphu yena le ama-10 kg.
Unkosikazi Juliet Nkiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi akukabi lokuphithizela kukhetho lwalonyaka.
Asikaboni lutho sibili, asikababoni. Yebo kambama babizwa abantu sebewazi ukuthi maybe owezanuphefu mbani, owe-MTC mbani, okamthwakazi mbani. Nje iMathebelele and South yonke abantu amabizwa sesaziwa. Kodwa ukuphithizela kwekhampeni yane eminye iminyaka asikayiboni. Silokhu sisamelele ukubona beqalisa.
Lanxa kulokuthula kulesi sabelo, amabandla aphikisayo akhala ngokwethuselwa kwabalandeli babo. Ngabe bandla elibusayo leZANU-PF ekhuluma ngomvulo eGwanda emhlanganweni webandla leZANU-PF okukhankasela ukhetho. Umphathi Ntambo obona ngezenzakala kweleZansi yamaNdebeleni, uMnumzana Bednico Ncube, ubeke ukuthi ule mtshina azayisebenzisa ukubona uZulu ngosuku lokuvota.
Akusamelanga kube lo muntu ozatholakala njani elele engayanga vota. Hambaneni levota, mina ngizaba ngikhangela ngemitshina yami ukubana na ovotileyo ngubani ongavotanga ngubani. Ngikhona lapha ngihlezi.
UMnumzana Kanisha Sikala unobhala wezokhetho kubandla leZaphu uthi baningi kubandla leZANU-PF abethusela uZulu emaphandleni.
Ama-threats lawa kawaveli kuye kuphela uminista. Ekuhambeni kwami ngisiye emaphandleni sengihlangane lokwethuselwa okunjalo futhi lakubo ward 10 base-Beitbridge bayethuselwa abantu nxa bebonakala behlanganela labantu bethu beZaphu labamanye ama-parties kakhulu ngabantu esibabiza sithi ngama-veteran. So singuZaphu sithi thina hhayi akula kwethuselwa okungakanani ukuza kwenza ukuthi abantu bangabikwazi kanti kuyini okwehlula ukufa khathesi nxa kuyikuthi abantu bevele belamba.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi kuyize ukuthi umuntu ebonakala lapho evota njalo ukhuthaza uZulu ukuthi evota ngobuningi mhla zingama-23 kulinyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke wothi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esiluphiwa ngosithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilayo namuhla lapho esiqhubekazi xoxisana nabesifazana abazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kuyona le inyanga mhlaka 23.
Salibonani mahlabezulu, ibizo ngusiphathiswe Sibanda. Ngincintisa kuwa-12 ngikhangelele ukuba ngukhansila khona ngikubandla elihle ibandla le-Freedom Alliance FA. Ngingumuntu okhuleleyo okhulele kuwa-12 njalo ngihlala khona. Ngizelwe ngumzali obeyesaba uNkulunkulu, umzali obekwazi ukusebenzisa izandla zakhe ukuze athole inotho. Ubeyindoda ebeyithanda uNkulunkulu, beyindoda ebeyithanda ukuvulela lendlu yayo ukuthi kukhonze kumemeze igama likaNkulunkulu. Bulawayo omuhle lithole umuntu oqoqiweyo umuntu okhuliswe kahle umuntu ofundisiweyo ukuthi umuntu ngumuntu umuntu uyahlonitshwa umuntu la uyazihlonipha ngikhule ngikwazi lami ukwesaba uNkulunkulu lokuba lama good morals yebo bengingakhangelele ngithi maybe kufanele omunye umuntu kodwa sithe lati sithandaza sikhuleka sananzelela ukuthi uNkulunkulu uthi lami ngiphakani lingananzelela ukuthi ezwini likaNkulunkulu ikhona iFreedom Alliance yake yabakhona ngesikhathi uPaul loSilas bebotshiwe besentilongweni bakhona bavumelanayo ngoba iFreedom Alliance yisivumelwano sokukhulula bavumelana ukukhulula amadoda uPaul loSilas amaZulu kuvumelana umoya ongcwele loJesu loNkulunkulu lezingilosi ukukhulula uPaul loSilas ababebotshiwe bebotshelwa into engekho nje bebotshelwa ukuba amaKristu kuthiwa entambo ezazi babophile lezaqhamuka zodwa amagedi avuleka but lo wayebavalele ebagcinile ebakhangele wayethu kwaphosi wazibulala ngoba engakhangelanga ukuthi bengaphuma kodwa la namhlanje maybe la usemumeni wa 12 ukuthi ukhangele ukuthi awusoze wafa waphuma kulowo mumo yebo imigwaqo siyayinanzelela ukuthi injani yebo siyakunanzelela ukuthi idolobho lethu aliseyilo lelane silaziyo la ungabe usuzikhangelele ngani usonto yalutho wena ukobulawayo kuyindawo yakho lapho kulele khona inzalo yakho khona inkaba yakho ekhona kumele uphakame umuntu akobulawayo ungavumi zisiziyolend indawo yakho leyo ngani ngokufaka nje uca kimi ngibe sengumela lami ngikwazi ukuthi khona ngimela umuntu la ongifakileyo ngesibindi ongenze wayenza uhulumende waleso sikhathi ngeminyaka emihlanu ngiyalithembisa ukuthi kuzoba lo mahluko ziyojika izinto ziyoguquka izinto la ngo-2012 ngimile esigabeni senu ngalikhangelela abagulayo ngaze ngaphiwa iaward yokukhangela abagulayo and umuntu engihamba akhangele akula ngithole wedwa wabhubhayo baphile ezilondeni zabo ababelazo sivusele ubulawayo wethu sivuselele uwathofu yethu abe yindawo enhle lapho kulamaklinika khona kube khona abongikazi akungabi lamaklinika nje abolobhengi lavaleliweyo kuthiwa nganga wesecircumcision kuphela sike saphiwa amafomu ngesikhathi sesabo 2004 khona lapho kuyakha iQuadri Park abaningi sasala silokhu esibamba amafomu ngoba kwathutsha sokuthi izindlu lezi ezazidiliziwe imkuku seziyathathwa abantu abajeswe bemkukwini basebehamba behlala eCountry Park sizathathelwa izinto ezingezethu sicine sibone abantu besiba lazo zonke ngokwakathesi sithi asiphakameni bantu kungakaze kwaphela konke kwachabalala
kodwa uqhubeka njani umkhankaso wakho uyasebenzeka na njalo uyakwamukela umphakathi
nginanzelela ukuthi lapho emfika khona ngiyathola inkuthazo enkulu kakhulu abanye bambiza umama ohlakaniphileyo abanye bangikhuthaza ukuthi bathaba ukubona layo umama ephakama ngoba isiza umama ephakama kuba kahle kuba kuhle ekhaya abanye labo bangikhuthaza ngendlela eziphakemeyo ukuthi bathabela nje ukuthi ngumntwana walapha ekhaya saba le sikhathi esikhuleke khona as concerned women of God ngithanda ukulibonga bomama
leyo bekuyingxoxolo nkosazana siphathisi wesivanda oncintisako kukhetho lokudinga ozamela uward 12 ekhansili yakobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sixoxa nabesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo ibekumabandla ehlukeneyo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Ephuma ke enkundleni yethu uStandekile Mhlanga udedela ku Chris Gande yena ke usethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
Olingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje sixoxwa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo
Ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho eKenya ikakhulu ezombangazwe lapho esizwa ukuthiwa azihambi kahle
kunjani Chris labalaleli nxa sithi siyananzelela njengoba sibona ukuthi sesifike phose ku one full year since kwaba lokhetho lapha eKenya ayikhanya inkunzi lakathesi ziloke zithobelana lanxa kulo hulumeni omutsha kukhanya lali igruphu ephikisayo isazizwa amandla and baqhubeka bangani bayafaka ipressure kuhulumende bebalisa nje into ezimbalwa ezingani kazi baphathe kahle.
Kahle kahle imbangela kuyini ngokuzwa kwakho?
I think nxa ngingakuqathanisa mina Chris, ngibona ngani singabalisa phose into ezingaba zine. Okokuqala iqembu likababu uRayila lakathe sika likavumi ukuthi ladliwa ngokusemthethweni kukhetho lwanyakeni. Ngakho kukhanya baloke becontesta iresult. Kwesibili ukuthi ngemva kokhetho lwa last year kube lama commissioners awe IEPC afika emaphethelweni term yabo. And then abanye bahlaliswa phansi. So ke kufanele kube lendlela yokuthi babuyiselwe abanye kumbe kukhethwa abanye abazathatha indawo yabo. Na ukuthi lokho kwenzakale kukhanya kulohlupho ngoba I think elinye iqembu lesabo ukuthi singavumela i-system yasebenze ekuqaleni ukukhetha. Kusho ukuthi le khetho lika 2027 luzaba i-problem. So akube lendlela entsha yokukhetha ama-IEBC commissioners. Into esibile ngibona ngani balwisana ngayo. Esithathu engibona ngani iphose ithinte nje uZulu wonke. Yukuthi umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle. Kawumanga kuhle imbangela kuyikuthi okokuqala kube le ngathi le depreciation ungathi akunanzelela from around ngesikhathi se-COVID ibidlalela kobo 100 shillings to $1. Khathesi sidlalela kobo 150. So khona lokhyana kwenza ukuthi ezinye izinto zidure and abantu kazana bengenelisa ukuthi bathenge into imfanelo abazidingayo njengemndeni.
Manje ngokubona kwakho nga kungangena omunye uhulumende eZimbabwe singabona lakho kusiba ngokufanayo.
Yeah, I think singakubona ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe njengoba lakwela kithi asizake sibe lokhetho ukuthiwa indoda ezibhuqiweyo zibhuqwe kuhle mbe eziwinile ziwine kuhle lokho esingathi ngama-contested election. So kungenzeka-ke ukuthi lakwela kithi kube njalo ukuthi sibe le-contested election result. Kodwa umahluko okhona ukuthi I think lapha eKenya sebedlulele phambili kusimo esikuse eZimbabwe ukuthini iKenya I mean sebeke bakwatshintshwa uhulumende kanengi kungena amaphathathile yona li group engenileyo lanxa nje kungabantu ababevele bekukhano kudala and so forth kodwa yi group entsha edle abantu kade kuyibona abaphethe uhulumende. So a change of government into ejayelekile eKenya kodwa kwelakithi asizake sibe lesimo njalo. So angibona ukuthi singathatha umfanekiso weKenya sithi hayi kahle kube njalo laseZimbabwe.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala kweleKenya ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Sokusele insuku ezilishumi lanye ubana ukhetho luqhutshwe eZimbabwe. Iqhubekela phambili ngalempela sonto imihlangano yamabandla ehlukeneyo ezombusazwe yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubesegora eMadziba esabelweni seMashonaland Central ehlangana lamakholwa ebandla lokholo lwesipostoli ele Johane Masowe vadzidziva Jesu. Osaphethe isikhundla sikamqondisi wobona ngokwethula kwemibiko kuzanu PF, umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukubana uMnangagwa ugcizelele kunkuthazo yakhe yokuthi amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula engaphehli udlakela endaweni lapho aqhuba khona imihlangano yokukhankasa. Ngothi ke umkhokheli webandla eliphikisayo ele-CCC, umnumzana Nelson Jamisa, yena ukhangelelwe uba lomhlangano omkhulu we-Star Rally enkundleni ye-Mamotse Stadium emashingo kusasa. Ngesonto, izolo obesedethe le-Victoria Falls lapho akade ekhankasa njalo elomhlangano omkhulu wokukhankasela ukudinga usekelo kukhetho. Namhlanje abe-CCC babe lomhlangano wokwethula amalunga akade sefuna ukuvinjwa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka enkulumane kubulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lomsekeli wesikhulumisa leli bandla, umnumzana Ostalos Siziba, ochasisa ngomhlangano wanamhlanje lezinye inhlelo zabo.
Namhlanje besenkulumane kuwa 20 lapho ke besilomhlangano wethu we-CCC sihlangana la ma voters ahlala ke kuwa 20 besikhaswe ngama members of parliament achiyeneyo, besikhaswe ngama council achiyeneyo kumhlangano wethu kwa 20 besikhuluma nge-agenda yethu e-parliament ngenxa yokubana i-ward 20 is part of our 3 wards eziphelandaba Tshabalala constituents. So our message ibingeyokubana silungiselele ukhetho ngenxa yokubana ke sesifikile kukhetho, sokufanele ukubana ke iZimbabwe entsha ibuye, kodwa besibonisa ke abantu bonke ukubana ke nxa singavotela ukuya e-parliament kuyini esiza kwenza ukutshintsha ke impilo zabantu, kuyini esiza kwenza amaprogramu ethu ahlanganisele indaba zokuyaphusha indaba ze-free health, indaba zama-title deeds, indaba zokumake sure ukubana siyalwa le ndaba ke ye-corruption esihluphileke kwele Zimbabwe. Sikhulumeke ngendaba ke zokubana thina nxa singena i-monetary policy ethu izamime njani, kakhulu indaba yokukhitshwa kwama-bond notes lokubisela imali ethengayo in the interim silungisisa isikhwama ke selizwe. Sikhulume njalo nge-agenda yethu ngendaba ze-development, ukuyakhiwa kwemigwaqo, ukuyakhiwa kwamadamu, izibhedlela. Thina inhlelo yethu ye-CCC kubana ke amadamu yakhwe, kube lamanzi, njalo siyakha izibhedlela lama-clinic, sikwanise ukubhadala izisebenzi imali ezithengayo, amatitsha, osobhuku, izinduna, amapholisa, amasotsha, bonke ke bephiwe imali ethengayo under the leadership kamongameli ke u-advocate Nelson Jamisa.
Belihloseni ngomhlangano wanamhlanje.
Besiba yi-part of ama-provincial program okulungiselela, liyakwazi uba namhla ka-20 August umongameli u-advocate Nelson Jamisa uyabe khona ke e-White City. So lawa ngamanye amalungiselelo enhlelo zethu kubana ke abantu bonke sibanxusa ukubana bebuye e-White City mhla ka-21 ukuze bezizele amazwi avela kumongameli ubaba uJamisa.
Amalungiselelo yenu okhetho asefike kusibanga apha siphi?
Amalungiselelo okhetho yethu ke aqhubeka phambili ngendlela eyiyo ke, silungiselela indaba zama-agents, indaba ze-deployments, indaba zokumake sure ukubana sikhona yonke indawo, inhlangothi zonke zelizwe lethu, ukubana sibe kwazi ukubana ukhetho luyahamba ngendlela esemthethweni langendlela ekhangelelwe nguzuku wonke jikelele.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito uthi baxotshana impala ezimbili njengoba kulimpela fiki bephatheka kumidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup, ikanti ke yibo futhi abahlezi phezu kwengalane yemihlomelo esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phezu kwamalungiselelo yeqembu lakhe phambilini komdlalo walo lelebulawa yeChiefs ngensonto wehlandla lakuqala elomncintiswano weChibuku Super Cup, uBrito uthe ukhangelele uphakamisa isicoco lesi.
So our target and our mindset since the beginning of the season was okay, let's improve the last season.
Sizitshela ukuba kumele sibe sendaweni ephezu kwalapho esiqede esihlezi khona engalaneni yemklomelo. Kodwa kulo mdlalo wenkezo nxa singabaqeqeshi abaqodwa kumele sidlale sijonge ukunqoba. Nxa singazwakala sisithi asifuni ukunqoba, abakhokeli beqembu kumele besixotshe sibili.
Iqembu lebhoso lonyaka laziwa ngokuqakathekisa ukuvala igedi, kodwa uBrito uthi lokhu akungeke kusebenze emdlalweni wenkezo yeChibuku.
The managing one cup game and managing one league game is different.
Uthini ukudlala ku league lokudlala kumdlalo wenkezo ngoba nxa singaqhakathikisa uvarigate asingeke sithole umklomelo wodwa lapha kodwa kabe sekumele sichaye imbeko ngalokho ke kuzakuba lotshintsho olukhulu ngendlela esizadlala ngayo ekudlaleni kwethu.
Umqeqeshi weqembu lebulawayo Chiefs omutsha uJohannes Numa uthi ukhangelele umdlalo onzima.
Every game is a new game.
Ngumdlalo omutsha lo kodwa engikwazeki ukuba iqembu lebulawayo Chiefs labadlali abangenelisa ukunqoba yiloba yiliphi iqembu so akungaba nzima kakhulu.
Unoma uthethe isikhundla esishiwo nguJoseph Sibindi ekuqaleni kweviki. Iqembu lebulawayo Chiefs yilo eliphethe inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuyiphakamisa komncintiswano wanyakenye ngemva kokuba linqobe amaqembu agoqela lona ele Highlanders. Imidlalo edlalwe namhla yesigaba sakuqala eseChibuku Super Cup iphele kanje. Inkezo Platinum Stars inqobe iTriangle nge-2-1 ngaseBaobab. Iqembu leManyika Diamonds linqotshwe nge-6-5 ngeBlack Rhinos ngaseGibo ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leChicken linqobe leGreen Fuel nge-1 kanyanga seLuveve. Iqembu leFC Platinum litshayele yada nge-4 kanyanga seMandava kuthi iqembu leDynamos linqobe leSimba Bora nge-1 kanyanga seBarber Fields. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leCapes United lizadlala lele-1 ngaseBata kuthi iqembu leRentals lizemukela eleZP Caribbean ngaseMandava. Emidlalweni yeFIFA Women's World Cup edlalwe namhla eAustralia linqobe leFrance nge-7-6 ngemva kokutshaywa kwembekwa kuthi eleEngland litshaye leColombia nge-2-1. Limpumela itsho ukuba eleAustralia leEngland asefinyelele kusigaba sesemifinal ndawonye leSpain kanye leSweden. Ngiyimele eStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Njengokwethembisa kwethu ekuqaliseni kwezindaba zethu kuhlelo abaculi bethu namhlanje sixoxa labanye babaculi ngokubhubha kwabakhokheli beqembu lerumba ele insimbi zeJwane uElvis Mathi yena obekwe namhlanje kanye loThembi Nkosi Mpofu obekwa kusasa. Untungamile Inkomo usiphalo ludaba.
Bayacho abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Kepha uma eli lomaviri kabachi izibongo kuphela kodwa bachiya lomdumo werumba olohlonzi ozahlala uthakazelelwa nguzulu. Ngubani kambe ongayikhohlwa indlikizane yabo le ethi iGPS? Siqoxele omunye wabaculi abalodumo abaphelekezele uma eli namuhla uMoki Ncube yena othi isizwe silahlekelwe kakhulu.
Asikwazi impela ukuthi uNkulunkulu silahle njani. Hayi, sibone kukhala abantu abaningi Dunga ngoba umfana akade sasenezinga elihle kakhulu emculweni. Singazi ukuthi igephu liyana esimbi zezwana izavalwa ngubani bakithi. Hayi, lokhana kuzisa usizi impela. Ngifana nje obesayaqala ukuyakha lo muzi wakhe omuhle kabi lo nkosikazi nomntana omncane. Hayi, ilahlekelwe kakhulu.
Amazi kaNcube agcizelelwe ngomunye njalo umhlabeleli uDonki Piri Matoto ohamba leqembu lakhe leGegema Extra Musica.
Eshi isehlakalo lesi babuNkomo eyisisethusile lathi ngendlela abahambe ngayo abafowethu. Silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe kakhulu. Anginawo amagama amaningi ukuthi ngathini. Ngizwa ubuhlungu, ngizwa ubuhlungu obukhulu kakhulu enhliziyweni ngendlela abafowethu abahambe ngayo. But akulanto esizayenza, ikwenza kwaNkulunkulu.
kodwa nje kumele siqine.
Omunye obese mngcwabeni namuhla nguzinja ziyamluma yena ochaze okwamehlelayo laye esegijimela lapho okwenzakalela khona lingozi.
Ngathatha imoto ngagijima ngaya khona. Ngithe manje ngisiyafika eSaint-Luke nami ngatshaya isihlahla imoto yaphuma yatshaya isihlahla kwaphuma iwindi nesibuko.
Ngale ethi eGetsemane sithi tutu emndenini kama-Eli lo kamaviri.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi impela sonto elijukela.